okuyikho ukuthi thina njengemuli yakwaNdiweni sathatha idecision saqeda sambeka umntwana lo ofuna ukusitshela ukuthi kasile zivulo uvele watshelwa ngubani ubona izivulo lakho niyakwazi ukuthi lizalwa njani hayi wrote the letter mina personal ukhuluma layo lahamba yedlula ku-DA yedlula ku-PA yedlula ku-Chief Council yedlula ku-ofisi ka-Minister for Local Government yayafika ku-President. So sengumgabe by then ngo-2014. Abakhontestayo babhala yini labo bafake ibizo labo lahamba na. Kambe ngikhona bezokukhontesta lamhla. Sasukhuluma lamhla ukuthi lapha nalapha. Kati bona abantu bedinga laba baqale nini ukuba indlu yakwaNdiweni baqale nini ukwazi ngenzalo yakwaNdiweni ngifanele ask them can they tell me abashe babuzeni balayini apha abantwana bakabhuti from the first born to the last born ngokulandelana kwabo ngoba kukhanya ngathi basebesazi kakhulu sebesazi ukwedlika thina abanikazi bomuzi so ke I am the father la ngene edotini leyo and angakula nto ezatshintsha ishanshaya amangu eNdiweni is the chief and will remain the chief.
Kodwa kulalo luyana udaba olwalukhwezwe emthethwandaba lapho kwaphuma ukuthi ngempela kulomne wabo omdala kulaye njalo kwachazwa njalo ukuthi hayi nguyise owayethe yena kumele kunduna kumele kube ngomncane. Mhlawumbe bakuthathela khonapho ngoba amaphepha emthethwandaba aphuma isitsho njalo kungaphikiswani ukuthi omdala nguphi kumbe omncane nguphi.
Indaba leyana yakhulunywa long back yangena e-High Court yafika yafeyila. So wahlala phansi nogogo Masuku explained everything. Mntanami ngawuzele umntanakho wena ngowaziyo ukuthi umntanakho uzalwa ngaphi uzalwa mbani. So ithumbu ngumama. Lokhu abazama ukukhuluma ngakho is irrelevant akusebenzi ngoba umnikazi wabantwana uzigodi Masuku esikudiscasileyo sakuqeda sikuqedele ogogo akutshintshi lutho kulezizathu ezenza kube njalo futhi lalela mntanami nxa kwaNdiweni sibiza induna asikhangeli ukuthi ngoba yi-first born kanti engikubuza umbuzo ukuthi kambe nxa ungazali i-first born yakho ibe yi-down syndrome endlini yesikhothini ungayibeka esikhothini anti sokukhangela ukuthi liyagula kumbe loyilokhu lalokhu sokukhangela i-able-bodied person to take up that position so-ke mntanami lokho ukuthi bakuthathela ngathi kakusebenzi thina bani kati bona sebengobani abangafuni ukulalela thina abanikazi bani babantwana
lisuka lapha lizakwenzani selibhalelwe yini kuyahamba
bathekhuluma into yabo le mntanami abamtshelanga lutho inhlahla abakhulumanga lutho laye ubephumile ngekho besala bethatha i-decision yabo lebolileyo up to now akulaphephi lilodwa libambileyo i-hearsay yomlomo abakhuphe ama-document basinike laleyo ncwadi abakhuluma ngayo kabasinike siyibona ukuthi yabhalwa nini want to see that later ukuthi yabhalwani bangasitsheli ngencwadi eyaziwa yibo anti ama-accuse ithi abasinikelezia siyibona usuyana into yakudala asingasilaleli idodi le kansha remains the chief and yinduna bayathanda ngabathandi bayafuna ngabafuni ngiyethi imkhethileyo ifemily and kufemily asidabukanga phakathi uJoram abakhuluma ngaye ngo-2014 he was 42 years engazaze afike ekhaya up to now he has never stepped home so kathi bakhuluma ngani bakhuluma ngomuntu ovelwangaze avela nyathele la ubhuti egula he never stepped home esefile he never came to beruise kabuyanga kodwa ifuna singabi sifingqondo ukuthi kule first born i-first born ingayenzanga kuhle yindaba kabani. Now, that's what he says, when you do well.